i-leadership iyakhulumisana lezakhamizi zeHarare ukuthi what's the way forward. But kulamavizo asevele asefikile ku-office yami ukuthi abantu bebefuna ukuthi bangene basupporte ukuthi bakwanise ukukhankasa njalo bakwanise ukungena ku-nomination court ngebandla ele-CCC. So leyo yinto ekhona, akula space esizasishiya ukuthi nxa sivulekile ibandla lehluleke ukuthi lingene. So we will occupy zonke nje ama democratic spaces avulekayo sisiya phambili.
Yes, yabona njalo kula abanye abathi balokho beyi-CCC abakhokhelwa nguJameson nguThimba. Lokho labo besithi balakho ukuthi befaka abantu khona ngale. Bangabafaka besithi CCC liza kuphatha njani khonokho?
Njengenjayelo, i-CCC i-1 ofuna ukuya contesta angene kula ma-by-election uyayazi leadership ye-CCC. Ozangena asebenzise ibizo le-CCC sizamkhipha. Whether uyabe winile kumbe uyabe ngenile engakawini sizamkhipha ngani, ngoba kule standing order, standing rule ekhona eyokuthi ungangena ungarepresenti lelo bandla sikwenzile lokho izolo, sizakwenza futhi lamhla, sizakuthi kusasa. Angiboni ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo, badlalise izimali zabo, badlalise lamandla abo, bekwazi ukuthi impumela yakhona izaba yize kusasa. So ngibona ingane okuqakathekileyo ukuthi babuye bakhulumisane le-leadership abafuna ukungena, ngoba into yabantu sivete sibone ukuthi yebo kambe uyi-citizen njalo u-correct njalo umimpo lapho kumele sekhipha khona izano. Nxa umincambili kuyukuthi ungapha ufuna ukuthi ebusuku ube lathi ntambama uye loya labaloyayo, hayi asuke sikuvumele ukuthi ungene ngebandla labantu.
Yes, ngathi kulabanye vele abadayi lina lizimele lani lenze okwentando yenu njalo badlala bekuphikisa kuphela. Sasazi liyakwenza njani kolo?
Ilizwe lilemthetho, ilizwe lilendlela yokuthi lifeze ngayo izinto ukwenzela ukuthi ilizwe lingaze laba ungovernable. Lakhona kuma spaces ethu khonapha kumele silandele umthetho ukuthi kanti vele umthetho uthini. Lizakhumbula ukuthi ibala leli lithi ibizo lithi CCC sale register like any other organization. So akula muntu ozavunyelwa sisiya phambili ozafuna ukuthi asebenzise inhlamvu zenhlanganiso yethu, kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise ilogo, kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise umbala wethu, kumbe ozavunyelwa ukuthi asebenzise lona ngokwalo. So lokho kungasehlula sizakuya futhi enkantolo ukwenzela ukuthi laba abantu abayenza into enjengayona leyo bajeziswe kube ngumthetho.